sekuzinyanga ezingaba ngeziyisishiyagalombili umnankagwa ethethe intambo zombuso azithuthunela owayengumongameli uRobert Mugabe encediswa libutho lapho athembisa uzulu weZimbabwe okuningi. Iningi liveza ukudana okukhulu ngokungatholakali kwemali elizweni lokuqonga kwentengo yempahla eqakathekileyo empilweni kaZulu nsuku zonke. Umnumzana Zenzo Sibanda isakhamuzi seHarare uthi impilo zabantu ngazisehlukelananga labaphila ngokucela ezitaladeni ngoba lalabo abanemali emabhanga kabasela lutho.
Kulezi nsuku ngomumo ophandle kufana labantu abaphila komakhelwane kumboko okucela. Isizathu siyukuthi kukhona abantu abalemali emabhenki kodwa abenelisi ukuthatha leyo mali. Kuzoba khona abantu abalemali esezindlini abayifihlileyo kumbe abayifukameleyo. Nxa sekumele uyizuze kibo sekumele uyithenge. Ongangokuthi wena-ke ongelalutho kumbe ongelamali oyibambe ngesandla, eyakho impilo isingeyokucela.
Ulizi Mpunga osakhulayo oweHarare uthi lolu dubo lwemali solusenza kube nzima ukuthi umuntu aziqatshe ngokuba yisizalwane seZimbabwe.
Ikheshi yangkhona awuyitholi, izinto ziyadura, plus ubona ukuthi abantu abaningi abeZimbabwe sebenzisa i-eco cash. Ma ule $100 eco cash kutsho ukuthi imali ozayisebenzisa efonini yakwanisa ukusebenzisa mbona kumbe i-$45 from $100. Yazi kunzima kanjani ngoba isiyibhizinesi yona ye-eco cash ukuthula abantu abayenza ama-percentage yabo landline.
Ophila ngokuthengisa uNkosazana Sithemba Gumede yena uthi ukusilela kwemali lokuthengiswa kwayo emgwaqweni sokusenza kube nzima ukuthengisa ngoba intengo zakhona zihlukile njalo zikhuphuka nsuku zonke.
As umuntu o-try cross-border trading, angithi every time xa ngithengisa impahla zami angitholi i-profit enengangawo because namhlanje i-rate yavuka ijingiswa, kumele ngikhweze ama-prizes. And wese omunye befuna ukuthenga i-co-cash kule price yawo, omunye befuna ukuthenga i-cash ma-notes kule price yawo, omunye befuna ukuthenga ama-coins kule price yawo. So at the end of the day it becomes unfair to my customers and unfair him at the same time. But akula nto engayenza, there are no products here eZimbabwe, so I just have to do what I have to do to survive.
UNkosazana Thelela Imoyo yena uthi loba nje kulabalutshwana abasebenzayo inzuzo evela lapho abasebenza khona isuka ingabi lancedo ngenxa yodubo lwemali.
Impilo isinzima kakhulu, akusaphileki ngoba nxa sikhangele elizweni kakulale imisebenzi. Imisebenzi yona le siyitholayo siholisa okuyimadlana, emalini yona le isabe sesiholisa okufanele sinjani, sikhiphe abo-20 nabo-15% bokuthi uthenge i-cash yokuthi le moli likwanise ukuqhubeka ngempilo mihla lamalanga. Nanoba ngazi ukuthi uyafuna ukuya emabhanga ukuthi kumelela leyo mali, uzathatha amalanga onke, amalanga amathathu ukuze uthole yona $50.
Omunye njalo ohlaziya ngezenotho umnumzana Nkosikhona Mdlunga uthi laloba umumo ungafani lowamnyaka ka-2008 akumanga kuhle elizweni, ngakho-ke abantu kumele bavote ngonanzelelo ikakhulu ekudingeni umongameli welizwe.
Into le yinto ezaqhubekela phambili, isiya phambili ngoba vele kuyimvama ukuthi nxa sesiza kuya ekhethweni kube lezinto ezithile ezenzakalayo. So ngingathanda ukuthi ngiqonqosele kakhulu ukuthi uZulu sesisekhethweni kufuze ukuthi khona bahlozisise abantu laba abafisa ukuthi khona bakhethwe kumbe basikhokhelele, bengenzela ukuthi khona benelise ukuthi behlanganise ilizwe, sithole i-pride esasivele silayo, njalo ukuthi at least impilo nje ye-ordinary Zimbabwean ekwanise ukuthi khona ibe ngcono.
Ibhanga elikhulu lelizwe leZimbabwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lazise ukuba abantu ngabasayi kuthola idola leMelika amabhanga ngoba beyisebenzisa kuchapha beyithengisa ezitaladeni ngentengo ephezulu. Kodwa ingcitshi ezibona ngezenotho zithi lesinqumo singancedi ukulungisa udubo lokusilela kwemali eZimbabwe ngoba abaningi baphila ngokuthengisa impahla kwamanye amazwe, ngakho-ke bayayithenga yonke ezitaladeni ingakayi lasebhanga okuza kwenza abantu bangasathembi ukugcinisa imali ebhanga. Ngimele 27 seHarare, uGibson Bebe.